akangengathi njengabantu bayizwa akulanto engingayijomile ngabesengibuse zidala.
Kodwa kobulawa esigabeni kuhamba njani ebandleni la?
Hayi, angaboni lutho. Indaba zingawuqalisa amakampeni abantu bazi babona ukuthi uhamba njani sowuqalisiwe. Angaze beqalise ukuthi bakhulume nabantu okwakhathezi akusathule.
Kodwa okwenzakalayo ebandleni lingathini ngakho? Libona ungani yikuwakha yini kumbe ibandla lizathwala nzima kukhetho oluzayo?
Yabona abantu balombono otshiyeneyo. Abanye bangakubona ngenye indlela, nami ngikubona ngenye indlela. Kodwa ke kunzima ukutusho, kunzima ukutwatsha ukuthi okuyikho yikuphi. Yokubona ukuthi into ezinjalo ayiboni abantu abaziboni ngombono ofanayo.
Manje labana abasebesithi uxotshwe ebandleni ngembono yakho sekuhamba njani khathesi?
Lokho phela ngabantu la uyabe kwi-idea yakhe, kuyabe kwi-opinion more than anything, not anything serious, ukuthi umuntu lalowo unemvume yokukhuluma lokhu akufunayo.